Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 19 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, unkosazana Thabita Khumalo we MDC labanye abotshwe labo ngempela viki baphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amabili amadola i-$200 munye ngamunye. Ibandla le-MDC lithi umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Thina Shekambarami uthunjiwe ngempela viki ngabantu abakade behlome ngama AK-47 bambhaxabula kakubi njalo bamgela lenwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC lithi umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami uthunjiwe ngempela viki ngabantu abakade behlome ngama AK-47 bambhaxabula kakubi njalo bamgela lenwele ama-dreadlocks ngembodlela. Umnumzana Kambarami uthi abantu laba babemtshayela uhlelo lokutshengisela obeluqoqela ibandla lakhe kuleli dolobho namuhla. Uthi ulimele kakhulu njalo uhambe wayabona udokotela namuhla. Wengeze wathi abantu laba bamtshontshela umakhalekhukhwini wakhe, i-passport, lemali engange US$700 kanye le-R100. Umnumzana Kambirami uchasisela untungameli inkomo e-Studio 7 ngokwenzakeleyo.
Ngabona izimoto ezingu-2 kwaphuma abantu abaningi kakhulu begijima bethwele imbhobho ama-AK-47. Bagijime bazongithatha phakathi kwe-taxi ngathi ngafakwa phakathi kwemota le ngakhanye ngithiwa phansi omunye enginyathele konke bebenginyathele ngifakwe lo mbhobho. So le-12 feet distance sibili engafika ko-30 kilometers. I didn't know ukuthi sasiya ngapi. So bangibhala ngengwane. After that they were asking for information ukuthi kathi ama-demo kuplanani lesimekwenzani what do you want to achieve. Ngatshaywa kakhulu inyawo yalapha imbala bangigela ikhanda ngembodlela. Omunye ngibona wabula kwimbodlela wangigela ikhanda ngembodlela. Ngasikwa vele ndimile ngasekhanda. Ngatshaywa kakhulu bangikhipha isigqoko banithela la manzi endini. After that basuka bayandampa e-point duze kwelinye iplot basuka bahamba. Then I had to walk ngithethe yanje lapho nganikisa khona. Lapho ngafika khona kwelinye indlu indoda ohlala khona wanginika isigqoko nje. Le ngasala ngiqoka i-short banginika isigqoko lezicathulo zokuthi ngiqoke. Nge wanginidaye wanilethwa e-town lokuhamba kathi zangikwanisa ukuhamba.
Uhambile yini esibhedlela?
Ngihambe ngayabona udoktar wami nje wakhongunile nje ama-injections lamaphilisi.
Emapholiseni-ke uhambile wayamangala?
Angahambi emapholiseni.
Kodwa uzahamba?
Yes.
Inwele uthi bakugelile awusela nwele esikhuluma nje?
Yebo. Bayiphone yami bayithethe bathethe le passport yami lemali yonke akade ngiyithwele.
Lo mnumzana Thina Shekambarami umsekeli wedolobho umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 1360 laku-15460 kHz kwi-shortwave.
Ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, ISAC, ithi owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubalekile namhla ngesikhathi ikhomishini leizama kumbopha phezu kwecala lenkohlakalo aletheswayo. Isikhulumeli sale ikhomishini umnumzana John Makamure uthi sebazise imngcele yonke elizwe labo gatshalwe immigration ukuthi babophe umnumzana Mphoko engazama ukuphuma elizweni. Ikhomishini le yethesa umnumzana Mphoko icala lokuyakhulula abasolwa ababebotshwe enkambeni Avondale Police Station eHarare ngomnyaka ka-2016. Kodwa yena uyalilandula leli cala. Igqwetha lakhe umnumzana Zibusiso Ncube uthi uhambe lomnumzana Mphoko emahofisini ekhomishini le namuhla bavumelana lamapholisa ayo ukuthi baye emthethwandaba, kodwa amapholisa la asuka aguqula ingqondo asesithi kumele baye eCentral Police Station. Kodwa umnumzana Ncube uthi bayalile ngoba umnumzana Mphoko esesaba ukuhlatshwa ijekiseni ezambulala engabotshwa. Umnumzana Ncube uthi umnumzana Mphoko uncetshwe indlebe ukuthi ngempela kule jekiseni eletshefu azayihlatshwa afe engavela abe sezandleni zomthetho. Ngokunjalo uthi uselobele umgcinisihlalo walikhomishini incwadi. Asizweni umnumzana Ncube exoxa noNtungamile Nkomo weStudio 7 ngodaba lolu.
Njengokuthembisa kwethu sasifika sine trade code ku-car park. Nke ma ngiphuma ku-car park ngase nilandwa yilaba abanye ama-officers angu-4. Kwathiwa Ncube sowule change of plan. Somele uMphoko aye eCentral Police Station. Manje kwathi kwaba le-problem. Ngoba u-client angithi uvele uyesaba ukuthi nawo abantu abafuna ukumbulala. So ngase mbuza uSindi, Sindi uhamba njani? Sokutheni sokule change of instruction day wangasazwakali uSindi. Kodwa laba abanye abatho banje ukuthi bona ba-receive ama-instructions from u-boss babo ukuthi kumele aye eCentral Police Station. Ngabe ngithi mina ukusayiniwa the caution statement akufuni i-police station. In any case, kule police post e-trade court. Why ingasane trade court? Singene court. So, yikho kule challenge khona. U-client uyesaba kakhulu for i-life yakhe. Ukungena e-court kakwesabi. Let me emphasize that one. Thina we are prepared to have a trial. Nga singaphiwa thina ama-state papers. Okunjenge-charge sheet. Okunjenge-ma-witness statements. Labo state outline. We are prepared to have a trial. Even kusasa kunje. Si ready. Nisi singene senze i-trial. U-client akwesabayo. Yikubana angaze aphume e-court. Abe anywhere outside court. Abe kuma cells, whether I'm a prison cells, kumbe I'm a court cells, kumbe I'm a police cells, my am sabay injection afe.
Seliza kubekela phambili njani pho njengoba selijamelene lawo ama police.
Sengibhalele u-chairperson wezak i-agent letter. Sicela ukubana basinike i-trial date. Ukuze lama state papers, ukuze siphele for i-trial, lokuthi basisamone siye e-court simchazele lo chairperson ubana kathi baleki, kase sabi thina ukuthi siye e-court, kodwa besifisa nje ukuthi sibe le-security, kube le-guarantee ukuthi uyabe e-secure.
Khona ukuthi engabotshwa uzahlatshwa ijekiseni ezambulala, ukuthatha ngapi khona kuMphoko?
Ukuthi uthatha ngapi, ukuthatha ule uthole i-information. Kulomuntu omimfomileyo ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi kuthwe labo besuka bevela eHarare kuthwe they should come and pick up a bag of potatoes and he is that bag of potatoes. So your information angiphe yona uclient, your my instructions angiphe wona.
Lo ngumnumzana Zibusiso Ncube, igqwetha elimela owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. IZimbabwe Anti-Corruption Commission iyakulandula ukuthi ile njongo yokubulala umnumzana Mphoko. Ukusenjalo igqwetha elimela induna umnumzana Felix Nhlanhla Amangwendiweni namhla likhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court liphikisa ukufunyanwa kwakhe elecala lokubhidliza impahla yomnikazi lokwetheswa isigwebo sokupika okomnyaka owodwa olengxenye. Umnumzana Ndiweni ugwetshwe ngeviki edluleyo, njalo sikhuluma nje uyabika ejele ekhani. Igqwetha lakhe umnumzana Dumisani Dube utshele uNtungamile Nkomo weStudio 7 ukuthi ucele njalo i-High Court ukuthi ikhulule uChief Ndiweni ngesibambiso sebheyo.
Okokuqala, khala ngesigwebo esiphiwe uChief yokuthi kungafanelanga ithikakalele eli cala. Ngokokuqala, i-state of prosecution ayinelisanga ukuprova beyond reasonable doubt ubufakazi wokuthi uchief wale njongo yokwephula umthetho ngesikhathi e-enforce i-court order yenkundla yakhe. Okwesibili, umchuchisi ayinelisanga ukuveza obala ukuthi uchief izenzo zakhe nomcabango wakhe ngesikhathi e-enforce isinqumo senkundla yakhe isasisephula umthetho yelizwe. Okwesithathu, siyele inkundla enkulu ukuthi umanje kazwisisanga isiko lesintu nokuthi ngumthetho wesintu izinduna lenkundla zazo zilamandla ukuxotsha umuntu esigabeni lokumthathela amasimu kumbe uthango aluba lo muntu etholakale leqala lokuphambanisa amasiko abantu esindebeleni. Okwesibili, akazange elandele umthetho lesisekelo sika 236 and 237 National Codification and Reform Act esiveza obala ukuthi induna yayile defense ithole iclaim of right. Ngoba lokho kubonakala okwenzekalayo kubonakala in the process yokumfisa umthetho kuthi kwakusobala ukuthi i-Institutes akazange approve beyond doubt ukuthi kwawule njongo yokukhomitha icala.
I-High Court isiza luhluza nini-ke lolu daba?
Hayi, ikhotho kwamanje simelele iyaphila but isigaba esisilandela sesicelile ukuthi yenze i-bail pending appeal ukuthi samelele aphile induna ibe phandle lezakhamizi ukuthi ezenze i-community service zibe zimile zimelele impumelo eyaphila. So kungahamba kuhle ngenzeka ukuthi kusasa ekuseni kumbe namhla ebusuku singangena e-court sidile ludaba lwe-bail.
Sikhuluma nje ingaphi yona induna?
Ise-Kami Prison.
Selike layibona kumbe ukukhuluma layo ngemva kokuvalelwa kwayo?
Sibonile umgqibelo la izolo namhla kula bantu bake bayakhulumisana layo.
Ithini kodwa ngokuvalelwa kwayo?
Hayi, vele vele ngingavaleli yayike yasibona yathi kobale ukuthi ayisezithole justice and usezimisele ukuthi uma kusitsho ukuthi uzahambe entilongweni uzahamba but ngikathule nxa izinto zonakala kunje kulo mlando njengenduna ukuba nekhulumo nxa izinto ziphambaniseka. So akumethusanga kakhulu kunokho vele into ayiexpecta and uthi into ayizimisele yona.
Lo ngumnumzana Dumisani Dube igqwetha elimela induna yentaba sinduna umnumzana Felix Nhlanhla Amangwendiweni ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umantshi wakoBulawayo eTrade Court Magistrate Court umnumzana Tinashe Tashaya namhlanje unqume esipha unkosazana Thabita Khumalo labanye abotshwe labo bona beyisiphatha amandla ze-MDC imvumo yokuthi bahlawule isibambiso sebail samakhulu amabili amadola i-200 munye ngamunye kodwa besiyazibika emapholiseni kanye ngeviki baze baphenduke ukuzothonisiswa edale mhlazi intathu ngompandula. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Thabita Khumalo, unkosazana Senator Helen Mpofu, uTendai Masocha, uShelton Thembo, Elliot Mujeri, umeliqiniso sithole lo Tinashe Matimburi, ababotshwe ngomgqibelo besetheswa icala lokupha abantu amaphetshana okubanxusa ukuthi baze ukuzophatheka ekutshengiseleni obekumele kwenziwe lamhlanje kodwa kwavinjwa ngamapholisa akoBulawayo. Igqwetha ebelimele uMakhumalo labanye umnumzana Godfrey Nyoni wenkampani yamagqwetha eMoyo and Nyoni Legal Practitioners emele njalo abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights uchaza okwenzakeleyo.
Honorable uThabita Khumalo labanye bakhe babotshwa ngeSaturday babesemoteni yabo kungalanto emba babeyenza. So babona nje amapholisa sebalandelela baphaka eceleni komgwaqo amapholisa adlula kanti amapholisa ahamba kuyabacandamela phambili. Bathe befika ngale phambili amaphoyisa athi phumanini lingene emoteni yethu. Batshelwanga ukuthi baboshelweni. Sebethathwa beyiswa eChabalala, befika eChabalala ngale. Sokuthi kuntambama lapha sebethathwa ke besiwa eLawn Order eBulawayo Central Police Station. Nayikho sebefika betshelwa ukuthi bachajwa ngokuthi kade befafaza information engasiloqiniso. So thina sesibuya lapha e-court esifike sakucela kumantshi ukuthi abantu laba banikwe i-bail. Isinqumo sikamantshi uthe khona hayi ngempela u-prosecutor ade kukhuluma akusikho ukuthi i-constitution ethi khona umuntu kumele ancitshelwe i-bail khona.
Kusenjalo umthethwandaba munye uMantshi Tashaya ulahlile isicelo sokuphikisa ukuvinjwa ukutshengisela obekuqoqwe ngabebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa obekusitsho ukuba usekela umbono wamapholisa ukuthi lokhu kutshengisela kungabi khona. U-advocate Pepecho Dube obemele i-MDC owenkampani yamagqwetha eyeTanaka Law Chambers uchaza okwenzakale edale.
18 August 2019 amapolisa anche EMDC Alliance imvumo yokuthi benze i-demonstration e-peaceful kobulawayo izizathu beziyukuthi amapolisa ate wona ngombono wawo kuza kuba lo dlakela kube lo mvukela ngakho ke iMDC Alliance incitshwe imvumo yokwenza lo mhlangano owamhla ka 19 August 2019.
Kusenjalo umnumzana Dumisani Dube weMathonsi and Ncubelo Chambers uphanyeke udaba lokubotshwa kukaNduna Nhlanhla yamangwe Ndiweni edalele High Court.
Ngimlufayile amaphepha e-court so sangu kishimisa ukuthi kuyenza ipeli peni ngaphila suba basazama ulungisa umajesi ukuthi ipeni kethu sigqole esoyenza ipeli peni ngaphila so singazi maybe singangena namuhla ngokusasa kusena.
Lamhlanje umthethwandaba kaMantshi Tashaya utshone uphithizela abantu bengena lokuphuma ikakhulu abalendaba ezimbalwa eziphathelane lenkokheli zebandla eliphikisayo ele-MDC. Umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo uKhansila Tinashe Kambarami lo kansila uSilas Chigora bekumele baze edale kodwa abasabuyanga ukuzothonisiswa ngodaba lwabo lokulwa lomabhalane omkhulu wekhansili uTown Clerk umnumzana Christopher Dube. Umthethwandaba ubikwa uhle waloba amasamanisi okubabopha. Kusenjalo owayengumsekeli kamongameli uAmbassador Mphelekezela Mphoko lamhlanje ubotshwe ngabe commission eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa waphunyuka wenelisa ukubaleka lapho efunyenwe elendodana yakhe uSiqokoqela Mphoko phandle komthethwandaba kamanje eTrade Gold. Umthethwandaba uhle wanquma ukulotshwa kwamasamanisi okumbopha. Icala lakhe alikacaci ukuba ngelani kodwa uCommissioner John Makamure wezeko usekhuphe imibiko ethi uAmbassador Mphoko uyadingwa ubaleke ngemva kokubotshwa ngamapholisa ezeko loba nje engachazanga ukuba ubotshelwani. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi uzaqhubekela phambili evimba ukutshengisela abona kusobala ukuthi kungabangela udlakela njengalokho okusanda ukuqhutshwa eHarare libandla leMTC. Lokho kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ubudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sifosiso Moyo ekhuluma kuphephandaba leThe Herald. Umnumzana Moyo ugcizelele ukuthi bekusobala ukuthi kungaqhamuka udlakela ngoba amapholisa ayithole ibandla leMTC lilezikhali ngakho bekufanele alondoloze ukuthula. Uqhubeka wathi uhulumende uyavuma ukuthi amapholisa abelesihluku kodwa kufanele abantu abatshengiselayo bengaphiwanga imvumo labo besolwe. Uthi bekusobala ukuthi MDC bizama ukuthi kuxoxe ngodaba lweZimbabwe emhlanganweni weSADC eTanzania kodwa kwehlula. Umnumzana Msindazwe Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eBotswana uthi lanxa engasekeli uhlangothi kulolu daba ulethemba lokuthi uhulumende uyawulungisa umnotho welizwe njalo abantu akufanelanga bevume ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe.
Uyazi mina into engazama ukuthi ngitshela abantu ukuthi sisuka sigijimele phambili ukuthi sifuna izinto ezigijimayo ezifast, quick money. Ngenxa yokuthi for such a long time sihlale isikhathi eside benefita from i-system ekade iqamuzile ngoba ikade ingasinidi kakhulu. Nxa ize sisiqa sikulunga thina sisiqa sikuzibuhlungu ngoba angikhulume ngokuthi angisupport izano mina independent thinker kodwa ngakhangela kulama-reforms asesenziwa nguhulumende okhona khathesi ukuthi elungisise izinto. So akade bebenefita esinganika umzekelo sondoda lo usakhula. Kathe sasa benefiti sebeqasa kufuka ukuthi besabotage ezinye ezenzakala kwi-economy and abantu yibasebenza imali. Ye kungabe kunzima okwakhathesi ngenxa yokuthi ama-salaries aka-adjust but izinto i-real value isikhona but as soon as ama-salaries aka-adjust abantu bazabona ukuthi hayi izinto sisezibe ngcono than before. Ngoba nginika umzekelo se-target, i-target bekuyi-$2 right, kathesi sebefaka ku-$10 bond, i-$10 imalini i-$1. In real value izinto azikazinsi kodwa abantu ababe nesineke futhi bemelele ukuthi izinto ziqasikulunga ngoba mina ithemba lami likhona ukuthi hayi izinto seziqasikulunga kodwa asikaboni ukulunga kwakhona. Kunjeokuthi nxa usakhinga kumbeni nganinzeso sithi uqede iminyaka ungagezasi ilanga ohambe uyageza khona kuyabe kuhle usukhipha amaxolo amakwande konke yikho kuyenzakala elizweni leZimbabwe.
Ngalokho ungabe usisho ukuthi abantu bengaphumi ngobuningi babo ukuyatshengisela bethulele uhulumende isikhalazo sabo, ngoba nxa sikhuluma labo ibandla leMTC bathi lilungelo labo likusisekelo sombuso.
Ukucela ukuthi bengavumi ukusetshenziswa ngendlela abasetshenziswa ngayo ngesikhathi seku, ngendlela abasetshenziswa ngayo mhla 31, ngendlela abasetshenziswa ngayo ngoJanuwari. Mina asisebenzeni bahlabezela kwaZimbabwe, sizincede sizithuse ukuthi sikwafike siphumelele.
Lo mnumzana Msindazwe Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eBotswana sixoxela ekhonale eGaborone. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk, lapho esizabe sikhangela okwenzakale kobulawayo ngemva kokwaliswa kutshengisela kwabebandla eliphikisayo leMDC namhlanje ngamapholisa kwagcizelelwa ngumthethwandaba. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhlanganiso ezitshiyeneyo ezikhangela ezihlolisisa abantu abakhubazekileyo zithi kuqakathekile ukuthi abazali abalabantwana abaphila lobugoga bengabafihli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezibona ngamalungelo abantu abakhubazekileyo, kungaba sengqondweni kumbe emzimbeni, babe lombukiso wokutshengisa uzulu wakobulawayo imisebenzi abayenzayo njalo besipha ulwazi ngendlela abasebenza ngayo. Unkosikazi Pretty Sithole ongumongikazi uthi omama kumele bananzelele ukuba abantwana bayathola yonke imithi lamajekiseni okumele bawathole lapho bezalwa yokubavikela emikhuhlaneni.
Ekuzalweni kwabo umama kumele akhangele umntanakhe abekwazi ukuthi umntanakhe ugezile unjani emzimbeni, ukwenzela ukuthi ananzelele lapha angabe elohlupho khona emzimbeni. Lakho umntwana ngawo kwesinye isikhathi angathola ukuthi agogeke ngokuwa kuphela engxenye eqamuka iqolo. Okunye ukuthi omama kumele bahlabise abantwana nxa bezalwa laphana, ikakhulu umkhuhlane wepolio ngamaketane. Singayekela ukuhlabisa abantwana umntwana engaba lamaketane.
Unkosikazi Monica Moyo obemele inhlanganiso ye-Local Rehabilitation Workshop uthi ukuphila lobugoga ayisikho kuphela kwempilo.
Ugoga ayisikho kuphelela kwempilo, ikukhontinya kwempilo. Ngicela ukuthi abanye laba abalimeleyo bengadondi ukubuya, ikakhulu omama labana abathi bangadlala abantwana abakhubazekileyo besesithi kantayenza omnye umntwana ngoba engxenye uzabanjana. Akubi njalo, kuyabe kungena lokuphila. Siyabakhansela sibe omama sibakhuthaza ukuthi kabazali abanye abantwana ngoba sidila kakhulu labantu abalobugoga.
Unkosikazi Khutsi Sibanda ongomunye osebenza labantwana abaphila lobugoga uthi bayabafundisa ukuthi basebenzise izandla.
Thina sisebenza labantwana abagogekileyo engqondweni. Abantwana laba sithatha abantwana from 6 to 7 years up to 18 years. Ebangafikisa 18 years siyaba transfer to ama workshops ukuthi bayafunda ukusebenzisa izandla zabo. Abanye bayasebenza ukuthunga nokunitha, abanye abafana especially the carpentry, gardening, metalwork.
Umnumzana Albert Ncube ongumbalisi wabantwana abakhubazekileyo engqondweni uthi bafundisa belandela ingwalo ezintsha zokufundisa.
Esibantu kanye laphana siyisikolo sabantwana abakhubazekileyo engqondweni. Sifundisa abantwana abakhubazekileyo engqondweni imisebenzi ehlukeneyo ezandla, njengokulima, ukugcina imvundla, ukugcina inkukhu. Sifinde sibafundise amabhuku, ingwalo emakilasini. Silandela i-curriculum entsha, i-new curriculum e-Ministry of Education.
Unkosikazi Alice Siziba uthi abantu abaningi abakhubazeke amaqolo bayalimala bengezwa ngoba bengelamizwa.
Alo abantu abakhubazeka amaqolo abaningi babo abala ma-feeling, bayalimala bengakwazi ukuthi balimele, babone sebelimele ngoba bengezwa.
So sinzela ukuthi sibanike amachezi abakwanayo angamancane ngoba amancane ayababamba abalimaze angamakhulu ngoba amakhulu lawo ayayenza ukuthi i-disability yabo iqhubekele phambili.
Iningi labazali kanye labantu abakhubazekileyo lidinga ukusekelwa ngendlela zonke kodwa uthando kube yilo oluhamba phambili ngoba bezibona engani abaselampilo. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bangesabi ukuyacela loba ukudinga usizo ezibhedlela. Iningi labantu abakumsebenzi wokugcina laba bantwana njalo abakufundelayo ukubanakekela lithi lona abazali mabangafihli abantwana abanje loba labo abakhubazeke engqondweni ezindlini ngoba labo belempilo njalo kukhona abangakwenza empilweni ngezandla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iningi lithi likhathazekile ngomthetho osalolongwa ophathelane lokwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo eZimbabwe e-Freedom of Information Bill ngoba usephula amalungelo oluntu awukuthola imbiko lolwazi ngokukhululekileyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba eseHarare.
Umthetho we-Freedom of Information ukhangelele ukuthatha izikhundla so-Access to Information and Protection of Privacy Act, i-IPA, okade uvimba uZulu ukuthi athole imibiko lolwazi alufunayo kuhulumende. Namhlanje abekomiti yedale lephalamende ebona ngokuhanjiswa kwemibiko lokusakaza baqhube umhlangano eHarare wokuzwisisa umbono kaZulu mayelana nalomthetho osalolongwa owe-Freedom of Information elikhangelwe ukuthi lizasusa umthetho we-IPA. Emhlanganweni lo kutholakale ukuthi iningi lalokho okumunyethwe libhili leli akuthiyananga kakhulu lokumunyethwe yi-IPA. Ibhili leli lithi wonke umuntu ofuna ulwazi ngokwenzakala kumakampani kahulumende kufanele azama ofisi la ngendlela yokubhala incwadi njalo impendulo le izabuya ngendlela yokubhala. Enye inkinga ngeyokuthi kumele incwadi le ebhalwa ngolimi lwesingizi okuyikho kusolwa ngabaningi ukuthi abanye abenelisi ukubhala loba ukukhuluma isingisi. Okunye okusolwe kulumhlangano yokuthi ulwazi kumele lufinyelele lula kuZulu alumelanga luphumelele kumakampani kahulumende kuphela kodwa lazimele wodwa. Umgcini sihlalo wekomiti ledayele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ugcizelele kulokhu.
Ibhili leli abaningi balibona ngani likhatshana kakhulu kulalokho okuyabe kukhangelelwe ngabantu belizwe. Okwesibili abantu bathe uclause number 7 odila ngokuthi information kufuze itholakale kuphela kuma-public entities kufuze ihlanganise lama-private entities.
USibanda uqhubeke ethi akumelanga njalo ukuthi umuntu ahlawuliswe ukuze athole lolo lwazi kakhulu okwenzakala kumakampani aphathelene nempilo yakhe ikakhulu kwezempila kahle. Abanye bebekhonona ngendlela uhulumende akhanya ejaha ukuphathisa lomthetho ngesiphangiphangi bethi uZulu akaphiwanga isikhathi eseneleyo sokucubungula okumunyethwe yileli bhili. UFankomo intatheli zindaba uthi uhulumende kumele athathe isikhathi sakhe efundisa uZulu ngokumunyethwe libhili leli.
Kubona ngathi they are just hurrying, abaniki abantu enough isikhathi sokuthi bakhangele kubhili leli ukuthi ulani phakathi.
Lokhu kugcizelele ngumnumzana Brian Mafela ongomunye okade ekulo mhlangano yena othi iningi labantu alikabi lolwazi ngaleli bhili njalo lokhu kuzenza impumela yale mihlangano ehluleke ukuveza imizwa kaZulu ngokugcweleyo.
Iningi leZimbabwe alizwisisi ukuthi i-Freedom of Information Bill le ngeyani njalo ukuthi iyenza ngowani. Uhulumende kumele athathe isikhathi akhankasele ebantwini ukuthi bazwisise ukuthi i-Freedom of Information Bill le
hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.